Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuMpandla 2023 ngokipstube.
Lo Thabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje
nga uminister engaphumelela kulokhu akujwa kusho ukuthi sokulandela uhlelo avelo alutsho ukuthi ke ama permit la kumele aphele mhla ka 31 December 2023.
Uhulumende wakwele South Africa uphanyeka emthethwandaba udaba lwama Zimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lidale Pretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka.
Ukuthi yakuthothoza kakhulu, asikhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi kube yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukuba uzafika eNew York kunsukwane ezilandelayo lapho azangena khona umhlangano omkhulu o-United Nations General Assembly.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo.
Ukhulumende wakwele South Africa namhla uphanyeke emthethwandaba udala ba lwama Zimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lidalele Pretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka. Umnumzana Aaron Motsoaledi, umphathintambo obona ngendaba zekhaya, uphanyeke udaba lolu eSupreme Court esithi isinqumo esethulwa yiPretoria High Court lonyaka sephula iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. IPretoria High Court yathi kwakungaqondanga okwenziwa nguMotsoaledi lohulumende wakwele South Africa ababefuna ukumisa uhlelo lweZimbabwe exemption permits bebengakhulumisananga loZulu. Umthethandaba uthi uzahlolisisa udaba lolu ngesikhatshana esilandelayo. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa.
Inkantolo yasePitoli yathi yona labo abaphethe incwadi okuthiwa iZimbabwe exemption permit kumele incwadi lezo zime ukusebenza 28 June 2024. Njalo ngaleso sikhathi zisebenza lezo ncwadi umphathintambo ezangaphakathi kumele axoxisane lalabo bantu ukuthi isinqumo esathathwa nguhulumeni weSouth Africa ukuthi incwadi lezi zingaqhubekeli phambili zibathinta njani. Yikho-ke uphathintambo wezangaphakathi kwele South Africa wasesithi yena akavumelani lesinqumo senkantolo. Yikho-ke wasesithena uzokuyafaka isicelo ukuthi aphikise okokuthi kumele aye enkantolo ephezulu singathi ngolwasemzini Supreme Court. Manje-ke lokhu kwenza ukuthi nxa evunyelwe ukuthi ayenze lokho othiwa nolwasemzini aphini, so kusenza ukuthi isinqumo leso senkantolo singabi implemented, kumbe ngithi mini judgment ingabi implemented kuze kulindwe ukuthi indaba yenkantolo esifakwe ngumphathintambo wezangaphakathi iqedwe inkantolo inkantolo yeSouth Africa.
Singathi ke uMotsoaledi lapha ufuna ukuthi kuthweni.
Uthi yena akavumelani lesinqumo esokuthi kumele uhulumeni angathathi isinqumo asithathayo, ngoba uthi lokho kwenza ukuthi abomthetho kumbe inkantolo zingenele ekusebenzeni kukahulumende. Uphakamisa kakhulu lokho abakubiza ngolwasemzini othiwa i-separation of powers, ukuthi i-executive le-cabinet, uthi yena i-judiciary isingenela lapho ngamelanga khona. Yikho uthi yena ule-separation of powers phakathi kwe-judiciary le-executive. Manje-ke isinqumo senkantolo senza ukuthi uhulumende engabi lamandla okuthi abuse ngendlela zokuthi abengasabi lawo amandla okuthatha izinqumo okumele azithathe. Yikho athi kuhambele enkantolo ukuthi kulungiswe lokho.
Nxa sesikhangela abantu abalabo Zimbabwe exemption permits kujoni lokho,
kutsho ukuthi nga uminister engaphumelela kulokho akujokusho ukuthi sokulandela uhlelo ave lwalutsho ukuthi ke ama permit la kumele aphele mhla ka 31 December 2023 kodwa sekunanzelela ngoba siyazi ukuthi indlela zenkantolo zithatha isikhathi kutsho ukuthi abantu laba abaphethe lezi zincwadi basazoba lazo kuze kuyephela esikunanzelelayo futhi ukuthi iHelen Suzman Foundation yayivele ihambisele lolu daba enkantolo isigijimile futhi layo isiya enkantolo isithi kakucace ukuthi mhla ka 1 January 2024 kusiya phambili kuzokwenzakalani ngoba ukuya kuka minister enkantolo kususpenda implementation of a judgment yenkantolo enkulu yasefitoli so ke sisalindile ukuthi sizwe ukuthi bathini kodwa kumele sikunanzelele ukuthi inkantolo kayizangitsho ukuthi minister kalamandla ukuthi angasaqhubekiseli phambili lolu hlelo lwezincwadi zokuhlala inkantolo yakutshoyo yathi yona akukho emthethweni njalo kakuvumeli isisekelo sombuso kasivumelani lakho ngendlela abakwenza ngakhona ngoba kulabantwana abafundayo njalo futhi abaphethe izincwadi lezi babevele bengazange bachasiselwe ngesinqumo lesi uhulumeni asesithatha babengavuzwanga ukuthi isinqumo lesi sizabathinta kanjani
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso ye Zimbabwe Community in South Africa ubexoxa le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Abebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change bathi kuyadanisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzakhuluma enhlanganweni we-United Nations General Assembly kulokuhlupha eZimbabwe.
Abaphatheka kwezombusazwe eZimbabwe bamukele ngendlela ezijiyeneyo ukunxuswa kukaMnangagwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly oqale namuhla. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lona lithi kuyadanisa ukuthi uMnangagwa ozakhuluma kulo mhlangano ngolwesine ungena lo mhlangano yesikhathi ehlukuluza abantu bebandlaleli.
Hhayi ukuthi uyakuthokoza kakhulu, asikhangelelanga ukuthi kube lento enjalo iyakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi ibe yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle, iy'nketho ezenziwayo zibe zinketho eziqondileyo, zikhipha umkhokheli abekhethwe ngabantu, hatshi ukuthi lowo federal ama-elections bafike bamamukele khona ngabo emenzi mongameli bengasiye mongameli.
Ekhuluma le Studio 7 umkhokheli we-Forever Associates Zimbabwe umnumzana Kudakwashe Munsaka uthi abebandla eliphikisayo akulanto abayamukelayo laloba inhle njani. Uthi inhlanganiso United Nations kayelani lokhetho lweZimbabwe lolwamanye amazwe.
Laba abaphikisayo singabakwanisa yini? Siyakwazi ukuthi libandla eliphikisayo so konke okwenzakalayo elizweni babe bemele bephikise, abala laba abakukhangela bethi hayi lokhu kulungile njalo kufanele. Mhlakumbe akumelanga vele sizijayise amakhanda ngabo. Kathesi ungakhangelisisa sibili, ukhangelisise ngabe umongameli kabizwanga e-United Nations ngabe bayathokoza abe opposition bethi bona akahambanga ngoba abamboni njengomongameli oweZimbabwe, so akaso legitimate president. Kodwa kathesi usebiziwe sebesithi hatshi uhambeleni akulandaba, akuntele wena ukubana ngabe umongameli wabo lo uchamisa ngabe wawina ama-election ube ngeke ehambe yini? Kutshengisela ukubana i-United Nations yona iyahlonipha amazwe njalo iyahlonipha impumelo yokhetho.
Unobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yena uthi akutsho ukuthi umhlaba wonke wamukele ngenjabulo ukuvotelwa kukaMnangagwa.
Mina ngicabanga ukuthi esingakukhangelela ukuthi uzakuya umongameli kodwa eyangekile ngoba okwenzakale kukhetho lolu kumele ukuthi kube yinto leyana abathi khona iyabi kuyangisa lobu siyafika kwabanye ngale kusazakala ukuthi ukhetho aluhambanga kahle kodwa utholakale ukhona phana. Ngicabanga ukuthi babe befuna ukuthi ukuya ngeka kwakho ke kuye phambili ngokuthi unquse khona.
Mnumzana Antonio Guterres unobala jikelelo enhlanganiso United Nations wenzela umnanga kwamhlophe ngokunqoba kukhetho olwenziwa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka. Njengehlala yenza kukhangelelwe ukuthi umongameli weBrazil uzakhuluma kulomhlangano kusasa elandelwa ngumongameli weMelika umnumzana Joe Biden, umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa laye ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma kulomhlangano kusasa. Umhlangano lo uzahlolisisa ngendaba ezijeneyo ezigoqela ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguDaba kaNcube. Namuhla kufungiswe amakansila alichumi lambili lengxenye 26 azamela uzulu emaphandleni kukansili yeWange Rural District Council ngesikhathi izakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo kanye lokusilela kwezentuthuko ezigoqela imigwaqo, izikolo, amaklinika kanye lamadipa. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amakansila la athi inhloso yabo ikusebenzisana lekansili lezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezichiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuward 6 ngaphansi kwebandla leCitizens Coalition for Change unkosikazi Nolia Gumede uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba ufundisa intsha yesifazane ngokuqhakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe ngizinika isikhathi sami ukuthi ngewadi ngewadi lapho enza bengihambela khona ngithola ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha especially olungamankazana. Sengibuya kubo mama. Omama abanengi khanye ngani siqala sihlala singabantu esicelayo kubo baba. Kanti ke lati silezandla, silengqondo, sikhangelele ngikhangelele ukuthi siqhube umsebenzi lo kuncedisa omama ukwenza imisebenzi yezandla.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongene ngohlangothi lwabomama i-Women's Quota esigabeni seChisuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela.
Ngingena lekhona ukubana sikhuthazane singomama siyenzele sithole sincedisane ngokuthola ama-project sizenzele okwethu sichiye lokhana ukuhlala singabantu aba mapekazi kubo baba sala singabacelile izikhwama zabo baba zinzima ukuthi zize zivuleke. So unxa singomama sesizimele thina sodwa siyenelisa lathi ukuthi sizifundisele thina abantwana.
Kwezentuthuko egoqela uzulu wonke jikelele kuzigaba zonke lezi umnumzana Page Africa Ncube ongene obukansila lobu ngaphansi kwebandla lezano PF uthembisa ukwakha amadipa kanye leklinika emashakhe.
Abantu bakithi sikanda kubi wodi kakula kabala clinic otherwise nxa siyabe sikhangelela upresident ekhuluma esithi leaving no person behind, umuntu kungabe lo muntu osalele emuva, kusho ukuthi thina sisalele emuva ngoba iward yethu ayela clinic. So yinto yakuqala engiyabe ngingenza ilwisa ukuthi ibe khona. Okwesibili idipa lakithi lifile, ngizalwisa ukuthi idipa libe lamasola kufakwa amajojo konke kwenziwe ngendlela nje e-right.
Umnumzana Bonginkosi Moyo omele isigaba seChidobe ward uthi phezu kwalokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edalwa yokuguquka komkhathi i-climate change wazisa ukuba imizi eminingi kundawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kuSidobe ward ihlupho lwendlala number 1, lo hlupho lokuthi abantwana abanengi abasebenzi. So ngombono wami ngithi mina nxa ngabe kusenza sithole amanzi inkalakatha siyakwanisa ukulima continuous loba ebusika loba ngesikhathi sezulu ukuthi kulinywe ukuze thi siqotshe indlala leni labantwana basebetholile imisebenzi ngenxa yokulima.
Kodwa ozamela ikachechethe ward ekubandla le-MDCT umnumzana Give Me Again Moyo uthi okusemahlombe abo kukhulu. Ugcizelela esithi okokubandlululana ngomhlobo webandla sekufuze kubekwe nganeno.
Sesisuka edabeni lama-promises kade siwayenza ebantwini sesisiya ku-reality ongangokuthi sesisayenza izinto ngoba sesiya ku action.
Isiphatha amandla sekhansili le umnumzana Phindi Lencube utshele umsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakhansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
Singaqeda ukubafungisa namhlanje uJohn bese siqalisa induction for 2 days ukuze abatsha nabadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kakhansila ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa ke ukuthi senze ama committees ethu i-council ibisiqalisa ukusebenza.
Kunani lama councilor la inengi labo lidabuka kubandla lezano PF lele TCC kuthi oyedwa yedabuka kubandla le MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo. Women's quota abayisithupha bakhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela iDethe, iMabale neManga kama TV lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Korea Force ngingunokuthaba Dlamini.
Siyohangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangele ezivela kwamanye amazwe kumafitshane.
Elemelika lele Iran namuhla akhulule abantu abambalwa abavelele entulengeni emazweni la. Umongameli Joseph Biden ubonge uhulumende wakwele Qatar, Oman, Switzerland le South Korea ngokusebenza gadalala ukuze ukhululwe izizalwane zakwele Melika ngele Iran. Ukukhulule abadabuka kwele Iran ababevalelwe entilongweni kwele Melika abadala amacala achiyeneyo.
Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele United Nations ithi kulakho ukuqhamuka umkhuhlane wohudo kwele Libya esigabeni okube lempophoma zamanzi kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula elibulele abantu abedlula 11,300.
Kulomntwana olaliswe esibhedlela kulandela ukulunywa inyoka ngesikhathi eZimbabwe libhekane lokusilela komuthi okwelapha abalunywa zinyoka. Loba kunjalo, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi bagijimele esibhedlela bengalunywa zinyoka, kubikwa uBathabile Masuku.
U-Annabel Moyo oleminyaka yokuzalwa elitshumi lanye, 11, ulaliswe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ngemva kokulunywa liphimpi esihlathini. Unina unkosikazi Memory Moyo uchasisa ngesehlakalo lesi.
Uthi yena wathi mayelele wezwa into engathi yamhlaba ngathi inalithi. Ungumntwana kayazi inyoka ngithi wavuka wanatha amanzi. Wavuka wathi gogo, thathi gogo ngize ubuhlungu la. Antakuthi yena ma ngithi ngiyamkhangela umntwana mbonule gazi. Awonile mbozitho. Thathi afinishe umntwana ngenyoka.
Unkosikazi Sanele Moyo, ugogo ka-Annabel, uthi ucela usizo ngoba imithi edingakalayo kayikho esibhedlela.
Into yangibona inzima kakhulu. Noma sifika lakhona ngapha e-UBH, siyabhalelwa imithi ukuthi siyeyithenga. Akula mithi e-readily available ukuthi umuntu engalinywa inyoka asizakale. Njengaba nje uma esiphakathi kwawo. Kumele ukuthi sigijime siyethenga, siyelelale. Fine, siyathenga sibili kodwa i-challenge yemali. So kuyabe kufuna ukuthi ngabantu esibhedlela kuba le mithi sibili kakhulu. So siyacelisa kini bathandekayo zihlobo, sicelise ezibhedlela kwabaphathi bethu ukuthi ngabananzelela sibili ukuthi ngakuyabalani le mithi ezibhedlela emelane le nyoka, imihlobo yonke yenyoka.
Baningi abantu abalunywa zinyoka kulezi nsuku eZimbabwe. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, uthi inyoka zehlukaniswa ngokuba lobuhlungu kumbe ukungabi lobuhlungu. Ezilobuhlungu zehlukaniswe njalo ngokuthi ubuhlungu bazo buthundubeza imizwa. Ezikuzinga leli zigoqela iBlack Mamba. Ezinye ngezenza igazi lingasanqumi ezigoqela umgobho kumbe ukhothikhothi. Kunezinye njalo ezibangela ukubola kwalapho okulunywe khona. Lokhu kubonakala kakhulu nxa umuntu elunywe libululu. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wezempilakahle eMpilo General Hospital, uchasisa ngokwenzakalayo uma umuntu sethe walunywa inyoka.
Inyoka ziyaluma abantu, ezinye zakhona zi-poisonous, sibili njenge-black mamba ziyabulala abantu. Imzuzana nje 20 minutes ifika umuntu uyabe esetshonile. yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa umuntu elunywe inyoka bahleshe babambise esibhedlela lapho esiseduze. Nxa bebuya khonapho benelisa ukuthi babophe isandla ngobunyawo lapha alunywe khona ukuthi i-poison ingaze yahamba kakhulu.
Uqhubekela phambili uSkhwica Mfundo Ngwenya exwayisa uZulu ngengozi yokulunywa yinyoka.
Ngapha-ke esibhedlela bengafika bahlatshwa ijekiseni leyo kuthiwa yi-antivenom, yiyo engani iyasiza. Abanye bakhona bengahanjiswa kubo-ICU nxa sebesehluleka ukuphefumula, ngoba inyoka i-poison yakhona iyavala umuntu ukuthi aphefumule kumbe iphambanise igazi, umuntu esewopha igazi emakhaleni. Inyoka lezi zimbi kakhulu.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi uZulu azivikele ekulunyweni yinyoka ngokugqoka izicathulo nxa ehamba egangeni kumbe endaweni eziminyeneyo, ikakhulu sokusihlwa okuyisikhathi inyoka ezihamba-hamba khona kakhulu. Kumele kube lesibane sokukhanyisa lapho umuntu anyathela khona, ikakhulu endaweni okuthanda khona amabululu, ngoba ehamba enyonyoba njalo kulula ukuwagxoba. Ukubamba loba ukudlala lenyoka kuyingozi kubo bonke abaseduze, ngoba ilakho ukuba lolaka kumbe izame ukuzivikela ilume umuntu. Nxa umuntu engalunywa kuqakathekile ukunanzelela ukuthi ulunywe yinyoka mhlobo bani, ngakho kuyasiza ukuthatha imifanekiso usemangeni ongasongozi kulo othathayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Zithwele nzima izakhamizi esigabeni seMangwe esebenzisebe Matabeleland South esibhekane lokuswelakala kwamanzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isigaba seMangwe sisendaweni okufunakala izibholane zamanzi okusetshenziswa izakhamizi kanye nalapho okunganatha khona inkomo ezihamba umango omude zisiyadinga amadlelo lamanzi. Isakhamuzi seMakorokoro unkosikazi Habalapi Ncube uthi izifuyo lezakhamizi zibhekane lodubo lwamanzi.
EMakorokoro izwe leMakorokoro liwomile, asila manzi, asila zikolo, asila zibhedlela. Hayi, okunenginengi lokudla kwezifuyo akukho. Amanzi kakhulu iwahluphayo amanzi, izifuyo zila manzi.
Umnumzana Tommy Nkabi laye uthi izifuyo azisela manzi lamadlelo ngoba umango wabo womile.
Kule dona ekhona isiqedi sijabuleli lenkomo livuke. Lezikolo azila manzi, sinezikolo ezimbili.
Mama
Cheza Primary le Makorokoro Secondary akula manzi ngesikotho ngekomini khonapho ngesikotho. Abadamu besifisa ukuthi nxa singazuzi ngasinceda sibe namadamu, kuvalwe leli damu kuvulwe linye phambili kuze ukuthi abantwana besikolo bazuze amanzi.
Uyakhala lo kansila kaward 17 eMakorokoro umnumzana Mpendulo Ncube okubandla lezapho.
Izikolo bakho nizo abantu bakhala ngaso then namadamu ngoba izifuyo okwamanje indawo lana amanye ikhanyeni iwomile ngathi isasasemidesert. So bona bebekhanyele ukuthi mhlawumbe bengakwazi ukuthola amadamu, konkejwa amadamu abemaningi zethi izifuyo zikwanise ukuthola amanzi ngoba abantu abaningi sebefela izifuyo ngayo ngenxa yamanzi.
Unkosikazi Priscilla Moyo owebandla leZANU-P F ongene kukhansili yeMangwe emele omama kuward 15 uthi ukhangelele ukuba ikhansili lohulumende bazabalungisela udubo lwamanzi. Unkosikazi Othilia Sibanda ongene kukhansili yeMangwe emele omama kuward 4 uvumelane lonkosikazi Moyo. Ukhansila kaward 4 omele omama kubandla le-CCC unkosikazi Lindiwe Dube uthi bacela ukugejelwa izibholane zelanga
ikakhulu imigwaqo lezikolo ukuthi bethola i-harvest water ma izulu lisina. Singa-implanta amajojo amaningi ezikolo ngoba iwadi sasela ama-challenges amaningi endaba yamanzi.
Kasenelisa akazanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ezisegwanda leHarare ngoba bebengaphenduli omakhale khukhwini. Uhulumende wake wethulela uZulu uhlelo lweGive a Damn campaign olwasabalala izigaba eziningi eMathebeleleni South. Amanye amadamu asungulwa phansi kohlelo lolu kawaphathwanga ngemfanelo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokwenzakala eZimbabwe.
Nanku ke okukhulunywa ngabantu abeZimbabwe sikhangeleke kuFacebook yeVOA Ndebele. Kulo team lilo kulo mbuzo esiwufakileyo ukuthi kambe liyangaphi ilizwe leZimbabwe ngaphansi kwamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Thembo Mahadi lo mnumzana Constantino Chiwenga. Yakhuluma ke lapha ke uTim Lilo ukuthi ale ndawo lelizwe kunzima kakhulu esikubona sazi ukuthi kuyagcina ngani. Simon phakathi ukuthi ale ndawo ilizwe leZimbabwe isikhathele ngokubuswa abantu yekhathi sazisibuse thina sokutheni. Ncube George uthi sibona ngazani liyegibhide bantu ilizwe leZimbabwe. Kuzobuya ke ukuthula Peace Mnyama ukuthi ale ndawo noma sokunjani kunzima lokho. Sizwe ke uDlisto Nkomo uthi akune ungenziwa khona ngaleke kuleZimbabwe kodwa kwamanje kungazani liyemgodini. Daboka bathini abantu khonapho?
Ye, siyabona kudaba olo kasoneni moyo onguye obophisa umnumzana Gift Ostalos uwizi phakathi uthi ubuthuleleni sonke isikhathi njengoba kulicala eladalwa kudala. Omunye njalo uStrike Sanele Chongwe uthi kunuka inhliziyo yembi ungani kulokungalunganga okwenzakalayo.
Ye, kunjalo ke khonapho ke yothi sibona okunye njalo. UMabulawa Norman Kelly Mabulawa uthi umfowethu ke umajayivana wakhuluma wathi ilizwe leli kalilamali njalo ilizwe leli lobuswa kanzima. So kekho sikubona khonapho umajayivana wakhuluma kudala kwahle waqeda siyakubona sokusenzakala kweZimbabwe. Kholani Mdluli la uyabhala lapha-ke uthi Zimbabwe VOA siyalithanda kakhulu kodwa-ke phela lokhu kubuso esikwenziwayo kunzima. Kuzobuya-ke umalaba umalaba uthi kungcono ukubuswa-ke nguSmith kulalokhu esikubonayo kodwa kube sikusiba khona umpofu uthi hhayi phela abantu bekani phansi amaphaphu. Siyabuswa ye kodwa-ke siyaphambili ngombuso kamnangakho lingazelithini idifefe. Ye, siyakuzwa kakhulu. Kuzobuya ke umbekezele Godonga uthi hey alikho ilizwe elinje shame siyahlupheka kakhulu. Qhubeka khonapho ke Taboka.
Ye, siyabona kolunye udaba lapho kule moto echayiwe khona kulo Thamsanqa phakade othi omachaya bona bangaphi ababotshe njengabanye. Siyabona njalo uMadonna Ntombi yakomayiza uthi yikho abakwaziyo besehlulwa yikulungiswa ilizwe abalamahloni.
Yes, siyakwazi njalo ukuthi sile WhatsApp yethu iVOA Ndebele, VOA Shona, VOA Zimbabwe. Nxa lifuna ukuthumeza umlayezelo 202-465-0318. Ngizaphinda njalo 202-465-0318. Lingakhohlwa njalo ukuthi lamhla phela kule live talk. I-live talk ke sixoxa ngamalungiselelo omhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly lokwenzakala kweZimbabwe. Lapha sikhuluma ke ngezokhetho lokunye. So ke Daboka khonokho ke yikho sikhuluma ngakho kulevi dokulamhla.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi isikhangele ebesilazo.
Ye, noma kunjalo ke siqhubeke siyakhonale. Daboka akutsho ukuthi kuthiwani khonapho.
Kuthiwa uhulumende wakwele South Africa uphanyeke emthethwandaba udaba lwamaZimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwe lidala lePretoria High Court elathi akumelanga emiswe okusetshenziswa lonyaka.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika eNew York kunsukwana ezilandelayo lapho zangena khona umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngotabo kancube.
Lami uGibbs Dube umthembo sithembayo ngisithelilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Tinokupa inhau muririmi rwesho.